ngiyananzelela ukuthi uMfuni is a lawyer and umuntu okwazi into zokuthetha. Nxa iSupreme Court isifake ijudgment, kumele silandele umthetho njengokuba. Nxa kulama challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazichallenge bekumele bekwenze ngokusemthethweni. Ama-lawyers ami ababhalele abanika iSupreme Court judgment and bayakwazi ukuthi kutshoni. So lokhu athi kusenzakala ekhansilini sokungathi ngokokubangisana into zamabandla, into zama-political party. Ward 3 ngavotelwa ngabantu ekhansilini. Nxa ngangilama-issues ekhansilini lase-court, i-court yangiclear yathi I've been reinstated. Nxa kuthiwa sembusimphiseliwe ekhansilini, kumele ngibuyele emsebenzini kungabi le resistance esuka kuma-personal issues. Angazi ukuthi mebhenxe kumbe kulento ezifihlwayo ekhansilini. So kumele ukuthi mebhenxe ukuhamba lami nxa sephendukile uza expose abantu ngingazi. Kodwa bekuyinto elula nje ukuthi abantu bekumele bezwisise ukuthi i-Supreme Court judgment is straightforward. Ithi you've been reinstated. Kumele kube njalo.
Usuka lapha uya ngapi? Kuyini ozakwenza ukuthi ubuyele endaweni othi ngeyakho?
I-Supreme Court judgment yami ingazala sendukile. Ayifuni ukuthi umuntu ayikhambe. Having been reinstated yi-Supreme Court, kumele kube lula. Kungayizinto zamabandla zokubangisana nokudlebhana.
Incwadi zihambile konke le judgment ibe attached kuncwadi ebhalwe ngamagqwetha ami. Ngoba nxa sesenza izinto sesingasesisilwa lo mthetho, mina kwathi kubuya i-judgment ye-High Court eka-Judge Mabhiwa, ngayilandela njengokuba ngisuke ecouncilini angikaze ngibuyele ecouncilini because ngandilandela umthetho. Umthetho nxa untshela ukuthi sokumele mbuyele ecouncilini, labo kumele belandele umthetho. Bazi ukuthi sokungathi sokufunakala ukuthi kuchasiswe futhi. Kungathiwa you've been reinstated, the judgment from the lower court has been set aside. That is straightforward. Into leyi i-affecte kakhulu ama-residents awe-Ward 3. Sebele 2 years bengela council. Sebele 2 years belama-problems bengakwazi ukuthi bengaphi bekhulume kubani. So kumele bekunanzelele khona ukuthi into lezi zonke ebezisenzakala bezinga-affecti ukambarami njengomuntu, bezi-affecte ama-residents awe-Ward 3. I was also representing umuntu wonke kobulawayo. Kulama-issues ndiyakwazi ukuthi kulama-issues awamanzi ayenzakalayo engake ngakhuluma ngawo. Akula muntu owangilalelayo. Kodwa kwathi sokusifa abantu eluveve, kwathi sokusifa abantu ngezwa sokuthiwa ukuhambarami wakwakhuluma. Bekungamelanga sifike esikhathini sokuthi sokungathi sezingene futhi ekhoti sokuphikiswana. Njengoba besithi bona amaphepha abuyanga ehofisini eyiyo, incwadi ama-lawyers sezihambisa ehofisini ka-town clerk. Ngikhangelela ukuthi after khonokho baza kuzwisisa labo ukuthi umthetho uthini. Akusoke kube lokuxabana, akusoke kube lokukhonona, lokukhulumisana kubi. Bazalandela umthetho njengokuba.